udaba lwekhensa lunzima kakhulu ngokuthi ukwelatshwa kwangkhona buyadura ungaqeda ukwelatshwa akula i-post trauma services ezokuthi umuntu kufanele ehambe through counseling and so on akule sikhuluma nje khathesi kunje nje impilo eyiyo i-public institution okumele ukuthi abantu abale khensa beyelatshwa i-mammogram yangkhona kayisebenzi i-chemotherapy kufanele ukuthi wena njenge-patient uhambe uyezithengela i-radiation therapy kayisebenzi so kuyafana lokuthi vele konke kakusebenzi
nje izigulane zithola uncedo ngaphi
okukhona ngokwama-private hospitals lapho kubhadalwa khona amagqibhagqibha i-mammogram kathesi i-$100 imithi yangkhona ye-chemo i-cycle eyodwa ikuma-$200 lapho umuntu kwesinye isikhathi fanele uyenze ama-8 cycles njengami ngayenza ama-cycles angu-8 usuka lapho uyenza i-radiation for 6 months so yona i-treatment yangkhona sikhuluma njenje khathesi ayikho what more lawa amanye ama post trauma services akulanto enjalo sikhuluma njenje khathesi yizinto okumele ukuthi zilungisiswe
njani manje njengehlanganiso ukuthi lithole lolo sizo ukubana lithole leyo mchina lemithi edingakalayo
yikho sihlaba umkhosi ukuthi bakithi i-cancer isibulala abantu abaningi kakhulu kumele ukuthi ama-services zonke lawo bekhona kube lama screening facilities kube le treatment ibe available abantu ibe accessibility ibe accessible futhi abantu benelisa ukuthi nxa bengabanjwa i-cancer bahambe esibhedlela bayelatshwa besile kodwa konke khona lokhu akukho so yizi izinto esibhizi sikhuluma ngazo yikho sisithi abantu bakithi lingayekeli ukube lizihlola libe libambabamba amabele nxa kuyi-breast cancer ungathola kulento ongayizwisisiyo gijima uhambe uyehlolwa ngokuthi ngabanjwa masinyane ukwelatshwa kwangkhona kuchipile ingabanjwa isiku-advanced stage ukwelatshwa kwangkhona kuyadura yikho kuthiwa early detection of cancer saves lives.